I-documentary le ibuza imbuzo yokuthi kanti yona i-Guguround kwakuyini, yayi-genocide yini, kuze kwenzakale kwakuhambe njani, kwabangwa kuyini ukuthi khona abantu ababehambe konke empini abezabhulezane bathola isizwe seZimbabwe babuya bexabane. Kanti wona ama-arms kethi lawo ayevele khona yini, angakabani, bayengekabani. Nxa sikhuluma ngama-tourist athunjwayo, ama-tourist athunjwa yini, ethunjwa ngubani? Bese sikhangela futhi i-property ye-Zipra eyathathwayo yayinganani, imali yayiphakathi khonapho yaya ngaphi, ngobani abantu abakuzanu ababhenefita kwi-property le ye-Zipra eyayiningi kangaka eyathathwayo.
Minengi impela imibuzo oyibuzayo kuleli filimu, Mnumzana Ndebele. Uyitholile impendulo?
Impendulo yakho nikhona ngoba ngikhulume labo abantu bona labo ababe involved ngesikhathi leso. Ngikhulume labo ama-accountants eZipra, ngikhulume labo odabengwa, ngikhulume labo abantu abangabe ngama-victims, ngikhulume labo abantu ababe sesisotsheni ku-5 Brigade ngesikhathi leso.
Udaba lwengqungquthela zeGuguround, yebo ziyaziwa kodwa ziyalandula, oluphethe lalo?
Abayibo ababe phakathi kweGuguround baziwa, and of course bangalandula, but i-evidence that is there is overwhelming, akulanto abangayenza. Siyakwazi ukuthi bayabusa, bangakwenza abakwenzayo, kodwa ngelinye ilanga befile kumbe bephila i-justice zabakhona.
Ungenile yini emakhaya wakhulumisana lezakhamizi labantu nje abatshiyeneyo, kumbe uphelele kubodabengwa nje labanye?
Ngikhulume lawo ama-victims, ikakhulu i-documentary le ibingakhangeleli kakhulu ama-victims amaningi, but bikhangela a certain section of ama-victims. But ngikhangelela ukuthi kati bona ubuyanga bemathekeleni lobukhona kathesi singabulinka njani neGuguround, and there is no way ongathi wena abantu bamathekeleni ukhulume ngobuyanga babo ungakhulumanga ngeGuguround. Ngoba abantu balahlekelwa zinkukhu zabo, zidonki, zinkomo, zimbuzi. Abantu bakulawa ababe yibo abasebenzayo bengoteacher, bebesebenza ku-government, into zazo ezinjalo, abantu basebeswela imali yomuntu yesikolo, abantwana banama-birth certificate. Abantu ubuyanga beMathebeleland, ukungaphucuki kweMathebeleland, ukuswela ingqubekela phambili eMathebeleland, asingeke sikukhulume singakhulumanga ukuthi kwabangela yini, and imbangela enkulu yeGuguround.
Ekukhulumeni labaphathwa kubi sehlakalo lesi, bathi bafuna luphathwe kanjani lolu daba kuyiwa phambili?
Abantu abaningi bafuna i-compensation, bafuna ukuhlawulwa. Kukhona abantu abalimalayo lakathe sibaloku belimele besiya isibhedlela besebenzisa imali yabo. Abantu bafuna ukuthi inkomo zabo ezalahlekayo ngesikhathi besebhalagwe ekhempu bezinikwe. Kulabantu abayilokhu bengakwazi ukuthi kathi abantu ababulawe entumbane bangcwatshelwa ngaphi. So abakwanisi ukuthi ngesiko lesintu behambe beyenze umbuyiso ngoba lelo ngcwaba kalikho. Bakhona abantu abathathwe ebusuku babulawa, akwazi ukuthi amathambo abo alahlelwa ngaphi. So uyawenza njani umbuyiso ungelali ingcwaba lakhona? So kuningi okungayenzakalanga, kuningi okungayenzakaliyo. Bakhona abantu abangakwanisi ukuthethela abakubhile kukholelwa lokho, kodwa bangeke bekuthethele ngoba ingcwaba likababo kalikho, ingcwaba likakhulu wabo alikho, abakwazi ukuthi lingani. Bakhona abantu abangcwatshwa beyi-10-15 egodini eliyi-1, uyathethela uthini kugcwele izibongo zonke? So yizo izinto zelo zabantu abafuna zibingiswe.
Uyakubona yini ukuzimisela kohulumende kaMnangagwa ukuluphatha lolu daba?
Khonoko kwenziwa ngamapholisa ngathi yi-example, kumbe ngithi kona isibonelo sokuthi uhulumende kaMnangagwa kazimiselanga ukuthi idaba leGuguround libhekene nalo elilungile.